kuthi kwakuqala ngenxa yokuba le yinto ekhulunywa ikhulunyelwa ebandla kasihloniphi njalo kasiyikhuthazi ngoba udinga ukukhombisa uZulu adinge uzwelo ngezinto ezingenangqondo. Esingakutho kule ukuthi-ke nxa kungenzakala ukuthi ihole liqume ukukhona bengabonayo-ke abantu ukuthi hhathi-ke izisebenzi lezi abade ngama-seventy ayisiwo ama-seventy uqobo ngabantu abaphilayo abasebenzela ukuthi bathuthukise ilizwe njalo-ke bazimisele ukuthi bavikele iholo labo ngazo zonke indlela. Okuqakathekileyo-ke ukuthi-ke upasi ancediswe ukuthi aqoqe imali ahlanganise lokhu okuvele kukhona akaze kwenzakale ukuthi iholo liqune kungabe ngokuqala kwele Zimbabwe.
Kodwa-ke uthi yena kumbono yakhe kumele lentengo ezitolo iqunywe wenzela ukuthi umnotho welizwe ungayinganxele ukubona njalo
imbono leyo kayihlanganiswe kuxoxiswane kwinkundla e-tripartite negotiating forum kuvunyelwane ukuthi iZimbabwe yakusasa sifisa ukuthi ibenjani. Nxa sikhuluma ngokuquma kwamiholo sikhangele ukuthi abazeleli kumele baqunyelwe iholo yibaphi bakuwaphi amabanga.